Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 5 Zibandlela 2018 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Angelisa futhi ngaphambilini sithangele sibone ukuthi okufuna kwenziwa ngumnumzana mina ngagolapha ukuthi etshengisele abasekeli bakaMorgan Tsvangirai ukuthi yena ngupresident omuntu wonke kungenani lokuthi kozombusazwe umi ngapi.
Mongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai.
Bashaya sonke bangesibaphuma igazi then mina bangidonsa ngenwele bengine dreadlock bangidonsa ngedreadlock lazi lasuphuka bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-wicked silinki ngoba imongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo.
Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela enkonzweni eyayilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ithi ibuzisiswe ukuthi ngempela ayisibo becelele ZANU-PF LG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi ke abantu abalabazali abazalelwa kwamanye amazwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens babikwa belokhu besehluleka ukubhalisela ukuvota lanxa umthethwandaba usanda kunquma ubana bengakwenza lokho. Zonke lezi ndaba lezinye zilizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ikhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga namhlanje wethekelele umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai emzini wakhe oseHighlands eHarare ngoba umkhuhlane wemvukuzane lokhe umlalise phansi. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lesi senzo sikamongameli Mnangagwa samukelwe ngemibono ehlukeneyo emphakathini, abanye besithi wenze okuhle, abanye njalo besithi ngemifanekiso ephuma ezindabeni lasezinkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezigoqela oFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye uveza ukufa kwebandla elikhulu eliphikisayo ele MDCT. Omnumzana Pride Mkhono uthe lolu luhlelo lukamongameli Mnangagwa lokwengezelela ithuba lakhe lokunqoba kukhetho lwalonyaka ngokuziveza njengomongameli womuntu wonke loba abe MDCT njalo elozwelo.
Angelisa futhi ngaphambilini sithangele sibone ukuthi okufuna kwenziwa ngumnumzana Mnangagwa lapha ukuthi etshengisele abasekeli bakaMorgan Tsvangirai ukuthi yena ngupresident womuntu wonke kungenani lokuthi kozombusazwe umi ngapi. Ngo-2018 sibona uMnangagwa efuna ukuthi ethole usekelo kulabo ababesekela uMorgan Tsvangirai.
Isikhwikamfundo umnumzana Professor Lavimo Maduku uthe okwenze ngumongameli yinto ehloniphekayo njalo yinto okumele yamukelwe umuntu wonke kwezombusazwe eZimbabwe.
Well, I mean that's a very good step in the sense that
lokho kuyinto enhle. Umongameli laye uzitshengisele sibili ukuthi ngumuntu ovakatshela abanye abagulayo. Akukhanyi angani umongameli ubekwenzela ezombusazwe kumbe ukhetho oluzayo. Njalo kuyinto esiyithakazelelayo wezombusazwe oweZimbabwe sisiya phambili.
Engcetshi yezombusazwe umnumzana Jenesani Ntukagwa uthi leli linyathelo elithathwa ngumuntu ohlakantimileyo kwezombusazwe okwenziwe nguMnangagwa esandulela ukukhankasela ukuze anqobe kukhetho oluzayo.
Mina ukubona kwami lezinto zepolitiki, ukubona kwami mina akwenzileyo sokujezise yena phambi kwamehlo abantu ebe ngumuntu othandekayo. Bonke abantu abepolitiki bayakwenza lo.
Umnumzana Nkanyiso Nxumalo uthi okwenziwe ngumongameli kutshengisa ukuthi umuntu olenhloso yokubambanisa abantu njalo lokhu akwenze namuhla kuzamlethela amavoti ngokhetho lwalonyaka.
Okokuqala sikhangeleni ngodaba lokuthi uMnangagwa ukuthatha kwakhe isikhundla umuntu ofuna ukuletha ukuxolelana. Simbone siya kuMongameli Mgabe emupha lokhu lalokhuyana ukuthi ahlaliseke. Simbona njalo nanku esiya kuMorgan Tsvangirai. Konke lokhu kuphakathi kwenhloso yokuletha uzulu waseZimbabwe together.
UMnangagwa ubekhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga lapho esiyabona uTsvangirai emzini wakhe oweHighlands eHarare yenaki oselesikhathi eliswana lomkhuhlane wemvukuzane. Imfanekiso ephume kulolu hambo ye evuse ukuxokozela kwabanye abathi uTsvangirai sokumele adelele omunye wabasekeli bakhe ekukhokheleni ibandla leMDCT ngoba le mifanekiso imveza engasaphathekanga okokuthi akusamelanga aqhubeke ekhokhela kungabe sokumsinda. Kwezinye indaba eziphuma eHarare, umthetho osalulongwa ukukhumisana umlotha lokuxolelana iBOA National Peace and Reconciliation namuhla ipasisiwe ukuba ngumthetho kulandela insolo kaZulu ngokuswelakala komthetho ongalandulela abantu ukuthi babhodlise inhliziyo ngenhlungu zokubulawela izihlobo ngezombusazwe. Usenjalo obe ngumphathi intambo wezemali kuhulumende kwaye ngumongameli uRobert Mugabe engakabotshwa umnumzana Ignatius Chombo uzabuyela emthethwandaba ngomvulo lapho akhangelelwe ukucela ukuthi ayethiselwe eminye yemigoqo ayibekelwa nyakenye phansi kweziqondiso zokuhlawulelwa kwakhe imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kuthi ke ibandla leMDCT lilandule impiko ethi uMongameli Emmerson Mnangagwa ubebona umnumzana Morgan Tsvangirai ngodaba lokumazisa ngemali okumele ayiphiwe ngoba wasebenzela uhulumende. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uNkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana ababili laba bakhulume ngempilakahle kaTsvangirai kuphela.
Yeah, uPresident Mnangagwa uhambe wayabona uPresident wethu ubaba uTsvangirai njengoba sonke sisazi ukuthi ubengezwa kuhle, so ubeyamkhangela naye ukuthi amxhase njalo amkhuthaze ukuthi hayi uyaduma. Wonke umuntu nje namuntu uma egula kuqakathekile ukuthi avakatshele umhlobo nabangani kwenzela ukuthi naye azizwe hayi ukuthi kuyathembisa lomzimbi yakunyekinyeki xa usubona izethekile.
Bakukhona yini abakukhulumileyo okungayisikho kwempilo nje okwezombangazo?
Hayi, ezombangazo kazange zixoxe sibili, bekhuluma ngempilo nje ukuthi azi ukuthi umkhuhlane kusumimaphi, odokotela bathini, sako kwenzakalayo ukuhlala zisise ukuthi umkhuhlane kusumimaphi. Njengoba sonke sisazi ukuthi ubaba uTsvangirai lekhulumile.
Sibonile ukubana ube lo msekeli wakhe uMnangagwa umnumzana Chiwenga. Bekulohlelo yini abavele kade beluhlelile ukuthi bezombona kumbe uphongumbiza nje omunye wakhe ukuthi asiyobona omunye?
Hayi, kuthi ukuthi nje abantu uChiwenga engumsekeli kaMnangagwa ukuthi naye ezivile ukuthi amxhase bayibona umkhuhlane ukubaba uTsvangirai.
Lapha ke kube kusazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kulabantu abanengi abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze kahle ukuthi ethekelele umnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe. Kube khona njalo abanye abathi uMnangagwa ubekhankasela ukhetho oluzayo. Ake sizwe umnumzana Effort Nkomo okubandla leZanu PF, umnumzana Willard Sithole lomnumzana Nqabeni Nyanda yemkhonto Khumalo bexoxa ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelwa enkundleni yobulenjini bokuzilibazisa kukhasi eleVOA Indebele kuFacebook.
Kutsho ubuntu. Nxa ulobuntu abantu bonke abeZimbabwe, nxa usulesikhundla sokukhokhela ilizwe uyabanakekela, nxa nazelela ukuthi ngumuntu ophathekileyo uTsvangirai, so nxa siphila emhlabeni kumele sizwelane.
Singathi kwezombusazwe kulokuzwelana yini kumbe undoda sibonele?
Lanxa sikwezombusazwe ubuntu yinto okumele ukuthi umuntu wonke ayiqhakathekise.
So khonapha ke uthi beqhuba konoku nje okobuntu akuthi ukuthi beqhuba zombusazi ukuthi ayibonakala khona ngale kutswangirayo ukuthi yena phela ngoyo lamandla okwedlula ke umnumzana otswangirayo.
Hayi, welokhu ngeze ngakwazi okusengqondweni yakhe. Mina ngikhangele esikwaziyo esintwini sethu. Engikwaziyo futhi mina ukuthi nxa unikwe isikhundla ungumkhokheli, sukhokhela wonke umuntu lezinanakazana eziselizweni, lezibungu zonke, bonke subakhokhela. Sithole ukwelatshwa khonapha ekhaya.
Sasilo baba-ke uWillard Sithole, ubona njani udaba lolu lokuthi umongameli Mnangagwa uhambe wabona umnumzana otswangirayo?
Kuyinto enhle kakhulu leyo, ukhombise ukuba yi-leader, ukhombise ukuba ngubaba, njengalokhu bekungena efanayo same WhatsApp group anyway. Kuyinto enhle kakhulu leyayenzile.
Akutsho ukuthi kumbe uhambe khona ngale ukuthi yatshengisela abantu ukuthi utswangirayo uyagula, kwenze thi nxa sokuba ukhetho abantu bengamvoteli.
Abantu vele siyakwazi ukuthi utswangirayo iselabo 5-7 years vele egula, akusiyo nto entsha. Noma ekuhambele ukuthi kube njalo, kulungile khona ma kuwukuthi kuzoshintsha iZimbabwe kube ngcono, kukhombisa lokukhula. Ngoba uma sikhangela ikhetha leli elidala ubaba u-RG Mugabe, okube mhlawumbe nguye obekade phethe sesikhundleni, mhlawumbe kube kakwenzanga lokho. So ngokwenza njalo le misebenzi yakhe izinto kaMfihle Mnangagwa mihle kakhulu, iyancomeka, iyabukeka. Kodwa osekusele nje yokuthi la yahambe ayokhala le evalangwenje, afika sokele kuyilithe akhulume labantu.
Ngizokuthola sesilobawo-ke uNqabeni Nyandeni Mkhonto Khumalo.
Khona kuyinto enhle, kukhomba ubuholi bakhe nje obuhle, ukuthi ukuba ubengaqhuba nje ngalona lolu nyawo, mhlawumbe bekungaba khona okuhle notshintsho esingalubona. Ngoba ukwehlukana kwabo ngokomqondo wezepolitiki akutho ukuthi bayizitha,
kodwa-ke akutsho ukuthi kuyakwehlisa isithunzi sikatswangirayo.
Sikhangele bezepolitiki kuyamethisa isithunzi kakhulu, ngoba izini labantu abamlandelayo bazazithola sebengasekho safe ukuthi bathungamele nomuntu osesimene sokuthi ayi njengalesiyana. Ngoba noma kunini sesingeza nje indaba esingathandiyo ukuthi isizize, njalo abantu baza kubona sekungcono ukubana bahambe lebandla elibusayo. Noma nje lena ibandla elibusayo lingathi libeselenindezelo leyana olalukhona nje ekumongameli wethu esowaphumayesaleni kumdaba. So yona into yangkhona ayikho nje nathi sikhangela nje kwezepolitiki, ngoba abantu manje mangilandela lapha ku-social media sebelokukhonona TV ukuthi yena utswangirayo sokumele ukuthi hhayi agide nje laye athiyele abanye basale sebegida le ndima leyi yezepolitiki. Ngoba lo nyaka sikhangelele ukuthi singene kuma-elections, ngakho isimo yena akithi sona asisavumi ukuthi angene kuma-elections.
Lapha-ke sibe silalele omnumzana Nyanda yeMkhonto Khumalo, uWillard Sithole lo mnumzana e-14 Nkomo webandla leZANU-PF, bexoxa loGibbs Dube owe-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilothulelwa enkundleni yebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasile VOA Ndebele. Lingakhohlwa kuhlelo Studio 7 Live tokhungo 8 ntambama kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawo shortwave 4930 6065 lako 15460 kHz. Ku live talk lamhlanje siphatha ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuyabona umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe owe-Highlands. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulapho abangekho eZimbabwe lelakho ukuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho okubhalwe live talk, lifone inombolo, liqale nge-international access code ezithi 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba. Intsha yebandla lemthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela phambi kwenkonzo eyayilo mongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngempela sonto ithi ibuziswe ubana ngempela isiyo yecelele ZANU-PF LG40 na elasekela unkosikazi Grace Mugabe. Amalunga la ayisishiyagalombili akhululwe ngemva kokutshaywa lokuvalelwa esitokisini okwamalanga amathathu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele.
Bathe besikhiphele ngaphandle kweholu kwafika abantu ababegqoka ama-civilian engicabanga ukuthi ngama-CIO mhlawumbe nama-CID nabafana be-ZANU-PF. Base besishaya basitshela ukuthi sidelele upresident then labo abafana abanye bakhona befuna ukwazi ukuthi sithunywe ngubani. Omunye wabo wathi khona ngabe G40 laba bathunywe nguJonathan. Then omunye wathi sithi no akusibona be G40 ngabakabheshi likaZulu. Omunye wathi khona hayi akusibe ebheshi likaZulu ngabakamthwakazi Thwakazi Republic Party. Baqhubeka besishaya kanjalo and then ke basishaya sonke abanye sebephuma igazi. Then mina bangidonsa ngenwele bengine dreadlock. Bangidonsa ngedreadlock lazi lasuphuka. Bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-weakest link ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo. Bathi khona bazoshaya mina kakhulu ngoba mina ngowesifazane ngiyi-weakest link. Labo bazokhuluma bazokhonfesa ukuthi khona basithunywe ngubani. Then besitrethena besithi bazosibulala bazosihambisa e-KGC noma sihambe siye Hillside. Azi iSwat police station basiqeda lapho ke basusa basihambisa eBredbara besihambisa yemoto yamapolisa lapho basika nakhona amasotsha la ayestrethena engathi azosishaya ngempela ngathi sizobulawa but then again bagcina bengasasishayanga lapho eBarrens basusa basihlisa lapho maybe for about 2 hours singekho free like badibhekele sihlale sikhangelele singabakhangeli bona besishuthe isithombe besibuza imibuzo bethatha ama-profile wethu basiqeda lapho basihambisa e-Central Police Station la esafika sadithenwa khona.
Ye manje njengoba usithi wena wadonswa inwele ulimele okunganani?
Angizange ngilimale ekhanda kodwa mina emzimbeni ngoba babesikhahlela besishana ngezicathulo nginamabala amnyama emzimbeni kodwa ekhanda angizange ngilimale ngoba sihambile kuya-checkwa ngudoktor sesihanjiswa yi-part ye-MRP.
Abanye abalimeleyo balimele okunganani?
Abanye abalimeleyo omunye walimala omunye manje izulu sithe sihamba kudoktor bambhandishile ilihlo then omunye abanye badaba emlomeni then omunye walimala phezu kwelihlo la nasemakhaleni yibo laba ababevugazi.
Manje ukudla laliphiwa?
Ukudla zange sinikezwe besiphathiswa ngabantu be Thwakazi Republic Party ngoba silinele sifuneke sibhedlela basiyalisa lezi mpahla zokutshintsha besingavunyelwa ukutshintsha nokugeza into 2-3 days silele laphana asizange siphiwe i-access yokuthi sigeze sitshintshe zona impahla.
Manje lilele njani khonapho?
Silele kabuhlungu ngempela ngoba okuqala vele nezingubo azikho nematoilethi awakhinwa i-flushing system leyana ayisebenzi i-environment yakhona it was too bad for a human being to live in.
Manje ngemva konoku okwenzakeleyo kukuthiye unjani?
Yazi ngigcwele ngibe ngafila ngathi ngiba traumatized shocked ukuthi khona indlela ke abantu ukuthi khona kumele abantu baphile ngokwesaba elizwe elingelabo okuthiwa yilizwe elinefreak. Ngakubona mina ukuthi amangabe kunjalo akuna freedom ngoba if I can't express my feelings ngizobe ngithi i-freedom ikuphi lapho.
Unkosazana Sehliselo Ndebele ngomunye wabasakhulayo bebandla lemthwakazi Republic Party obotshwe ngamapholisa etshengisela engomunye wabakade betshengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa ngempela sonto eyedluleyo obekhuluma ecingweni lapho leStudio 7 ekobulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisibamba siphuma ngapha ngase Voice of America ese Washington DC. Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump wakwele Melika ngolwesibili wethule umbiko enkundleni yokuzilibazisa eTwitter lapho athe abantu bakwele Iran sebelwisana ngamandla lohulumende ongalunganga njalo ongelazwelo. Umbiko lo ulandele okwenzakale edolobheni leMashhad okulabantu abatshengisele emigoqweni uTrump esithi lokhu kungenxa yokuthi abalakudla njalo akuhlonitshwa ilungelo labo. Abantu abedlula amajumi amabili sebebulewe ngamapholisa akulelo lizwe ngesikhathi betshengisela emigoqweni. UHeather Nauert isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe lakhe lilonda ukutshengisela kwabantu laba kwele Iran. Uthi inkokheli yakulelo lizwe siyahuquluza inotho yonke yenza ukuthi ele Iran libe lilizwe elingatsho lutho njalo kube yindawo lapho okuhlala kuliwa khona njalo kulezimpi zomvukela ezingapheliyo. Uthi abantu abaningi bathwele nzima kulelo lizwe njalo kusobala ukuthi ukutshengisela lokhu sokusendaweni eziningi zakwele Iran. Unyuwethi uthi ilizwe leMelika liyakuchothoza kakhulu okwenziwe nguhulumende obulele abantu njalo obophe abanye abatshengisela emgoqweni. Uthi amazwe emhlabeni wonke jikelele kumele achothoze lokho kwenziwa ilizwe leIran ngoba kusobala ukuthi uhulumende walelo lizwe wephula ilungelo loluntu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Friday, my darling. Was a Friday, seven to begin. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilanga lingomile wena.
Ngesikhathi ilizwe libhekene lokhetho lonyaka, imbongi yeZimbabwe edumileyo uBongani Mncube usethule indlikizane yedlalade alithe lihlose ukuchumayela ivangeli lokuthula ngalesi sikhathi esidume ngokuchitheka kwegazi udlakela olwesabekayo lemfa yabantu abaningi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Let me appeal, dear brother. If we cared for each other, we wouldn't have gone through those massacres. If we love one another, our brothers and sisters.
Uledlalade lakhe lithi dear brother, imbongi yodumo uBongani Mncube uthi mayuyu uxolo akube lokuthula kulolukhetho haji udlakela. Zilithumilane ingoma ezikuledlalade. UBongani uthi le ethi dear brother iqukete intshumayelo yoxolo yokuvumelana ukuthi alivumelani kodwa livumelana ngokuthula.
Umholo we-opposition party ebhalela umuntu obusayo ukuthi regardless of ukuthi asiboni ngasolinye kodwa we are still brothers, noma singamashona noma singamandebele singasebenzisi ama-resources ethu to kill our own people like okwakusenza ke-Africa. Regardless of ukuthi asiboni ngasolinye kumele sike sihlale phasi ndawonye as brothers sikhulume ukuthi yini esiyifunayo.
Lensizwa yaziwa kakhulu ngokutshaya inja ingafihli imphini nxa ikhuluma labaholi. Ungibhace ezizweni Why Africa Why lingakhohlwa ngamanye amadlalati akhe aqondiswe ngqo kunkokheli zelizwe. Zikhona ke ezothando azifaka kule dlalade ngendlela yokukhombisa khona ukuthi umuntu wonke akathanda umakhelwane wakhe njengoba ezithanda yena ngesikhathi sokhetho lwalonyaka. Ingoma ezikule dlalade ezibalisa ethi dear brother, thakabe tilitose, inkululeko lezinye zikhuza abasekeli abaholi ababusayo lababuswayo. UBongani uthi umkhuba okuhlasela kufuze ube ngumabona bulawe kukhetho lwalonyaka.
Inkululeko yangempela asizukuyithola ngokulwa lesingavumelani labo, soyithola ngokuthi sivumelane ukuthi ngeke sihlale sivumelane singabantu. Inkululeko yangempela asizukuyithola ngesibhamu, soyithola ngokuguqula imiqondo yethu sicabange kahle sicabange ngendlela eyakhayo. So inkululeko yangempela kayitholakali ngokuthi silale sigijimisana silale silo, kodwa itholakala ngokuthi sikhulule imiqondo yethu siaccepte ezinye izinto ukuthi ngeke silale sivumelane.
Ubungani ukhuthaza bonke abathanda ukuthula ukuthi bathintane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Bongani Mncube, bazitholele lolu luju oludliwa umuntu ebotshelwe. Leke ethi inkululeko itshaya kuthophele ngoba ikhuza mgceke iziqoqodo ezithi nxa kufika ukhetho ziphenduka umqhuma indumbe engavuthwayo ngenhloso yokugila imkhuba ukuze zithola amandla ombuso ngodli.
Engikufunde ngabantu lamaphutha abanye.
Mesuru 7 Johannesburg kwele South Africa, ngiwu Benedict Ndlapo.
Uzami ngibelethe ukudela ngiyakhona ngiyokhumula mhla umuntu okwesaba okwesaba omunye, ngiyokhumula mhla umuntu ekuzonda ukuzonda umuntu, ngiyokhumula mhla umuntu ekuthanda ukuthanda omunye. Khaluthule nhliziyo yami, nyawo zami ngibelethe ukudela ngiyakhona. Inkululeko yoqobo asingiyithola ngokubulala esingavumelani labo, soyithola ngokuvumelana ukuthi ngeke sihlale sivumelana. Inkululeko yangempela ayitholakali ngokuchitha igazi, itholakala ngokuguqula imiqondo. Inkululeko yoqoba sizikuyithola ngokokha abasiphikisayo, soyithola ngokuyihlonipha imibono yabanye. Inkululeko yangempela sizikuyithola ngesibhamu nemiqondo, sokuthola ngokubanika indlebe abakhonondayo.
Inkululeko soyithola phi?
Inkululeko soyithola phi?
Inkululeko soyithola phi?
Abantu abafundi ngamaphutha abanye, lokho enikwenza kithi wenziwa kini ladobha isikhali, lokho enikwenza kithi wenziwa kini ladwala amazwe, lokho enikwenza kithi wenziwa kini kwachitheka igazi. Engikufunde ngabantu lamaphutha abanye, ikuthi abantu abafundi ngamaphutha abanye, kaluthule nhliziyo yami, mehlo ami usazobona lukhulu, ndlebe zami usazozwa izimanga, nyawo zami ngibelethe kukude la ngiyakhona.
Silethe mbali kukhwelisile uhlelo lwethu lwanamhlanje Woza Friday lilo Benedict Nhlapo. Hayi, isikhathi sethu asavumi ukuba siqhubekele phambili. Esenza kwenza ke lapha yikuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi ke intsha yemthwakazi Republic Party ebotshiweyo itshengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngempelasonto eyedluleyo ithi ibuzisiswe ukuthi ngempela ayisibo becelele ZANU-PF eleG40 elisekela unkosikazi Grace Mgabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.